America ayimelanga ibone ngantombi mhlambe sebenze the first in history kuyenzakala la langapha kule Africa vele umuntu unqa usembusweni angithi uvikela ngumthetho iconstitution yakhulumana a sitting president ngeke abanjwe kodwa ungenza izinto zakho ukukhona phana ziyakulandela ngemva kwalokho khangela nanku sibonile even next door ubaba uZuma uke kumehlele wazi wangena lasejele lokungena sejele sibili waphumela esevela phakathi so yinto eyenzakalayo emazweni awe-Africa asonto emangalisayo ngoba lathi siyakwazi ukucabanga ngendlela epheleleyo siyakwazi lokulandela umthetho ngendlela oyiwo
siyakuzwa babathuma kodwa kusobala ukuba okwenzakale kuTrump kungeke kwenzakale kumongameli emazweni nangako
kukuqela la khonapha eZimbabwe sesibonile abantu abaningi akade besembusweni andibana sebesukile embusweni bebanjwa izinto ade bezenza besembusweni sibonile ama-ministers athize amaningi akabuya phambi komthethwandaba abagoqela abantu enyengabo baba uChombo obabukasikwere labanye nje abantu abaningi abazayo ngemva kokuthi sokuguqule umbuso okababa uMgabe songene umbuso omutsha esiwuthi i-Second Republic umbuso okababa uMnangagwa.